Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Vuka njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesithathu mhla ka 12 Nhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi namhla bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare. Amapolisa ensita abikho edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiwa umoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation.
Abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-GST yezibha. So kulo mkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwagcinileyo, so mhlawumbe wawafunayo.
Abalimi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo.
Sibiza kakhulu, abaningi bayithengisa 9 years, 10 years, but abantu lapha sinasebenzisa amabhondi.
Uzulu wethula okujeneyo ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
I-government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge-welfare for the elderly people, ama-pensioners. Bebone ukuthi labo baphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise.
Lingakhuthwa lihlandla lesithathu lomculo ka-Blessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Uzulu ukhangelelwe ukuthi uzavalelisa umuyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare namhla eNyaradzo Funeral Parlour. Isidumbu sakhe singakathalithwalelwa elokitshini leGlenview akade eyimele edala lepalamende. Umnumzana Anderson Manyere, umlandeli webandla le-MDC, wazana njalo lo mdeni wakotsvangirai uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe sizathwalelwa njalo esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House singakahanjiswa endlini yakhe. Umoyi uzabekwa kusasa eGlenview Forest kweHarare. Amapolisa ensita abikwa edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiwa ngumoyi uDumiso Dabengwa zisesandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso le okwamanje usebalekile kwele Zimbabwe wayephephela kwele South Africa kulandela ukwethuselwa kwakhe labanye abasebenza labo ngamapolisa ensita. Kubikwa ukuthi Hanana wazondisa iziphathamandla zikahulumende ngombiko awethula esililweni sikamuyi lapho wachothiswa khona uhulumende obusayo esithi uDabengwa kumele afike lapho aya khona atshele ayisilwa labo ngesikhathi sempi ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa nzima.
Nxa sikhuluma ngasontila vele kibo bahle bangena emoteni bahambe. Ngesonto bekule event ekade organizwe ngobabongele sikhonje lama-musicians akoBulawayo becelebrate ukwabuDabengwa. So i-foundation la ibile tent khonapho, bayikhwabake bafika khona bazobuza umbuzo ukuthi ngingaphi, ngidirector wangkhona, i-foundation yenzani, ngibalekeleni, bebuza nje imibuzo bantu kade bekustendiwe. Only point of communication eyabakhona.
Libangaki ku-foundation eselicatshile?
Singu-3, ngingathi 4 ngoba unkosikazi wami lo mntwana, ngoba la isebenza sonke nge-programs officer.
Yena usele eZimbabwe?
Yes, and umntwana mncane, so kade ama-passport kwensuka aphuma nzima. Aphuma after 1 year, so umntwana kaka-eyakhe i-passport kayikaphuma.
Licabangela ukuthi kungani belilandela kangaka?
Okwenza ekusikucabangayo ukuthi ngike ngathola ifoni womunye umuntu ngendlela kade bebuza ngayo. Umuntu wakhulube ngani ukuthi yena ungu-journalist, but ngasengisizwa imibuzo yakho ukuthi hayi, imibuzo lekaso ka-journalist, bebuza mayelana lesitshi engasikhulumayo mhlazana abantu bevuthene e-White City esikhumbuzweni sikababuDabengwa ngolwesihlanu. So kule nkulumo ethize engayikhulumayo bona babona ngani ngisana lo hulumende sengithanda kabavukele uhulumende. Lo munye journalist ke wazama naye ukuchwayisa ngendlela achwayisa ngayo, wathola icontact e-State House ukuthi khonolo kwana kasanitshelanga. Wathi umuntu wakhona uthe yena abantu be-intelligence bafuna ukumbuza imibuzo ethize mayelana nesipeech engasikhulumayo. So mina bengicabanga ukuthi nxa bengidinga akumelanga bangilandele, bebengangindani ba-issue kumbe ama-summons kumbe warrant of arrest or anything of that sort, ayikhona ukuthi bangilandele.
Manje nxa wena ukhangele ubona ungani kuyini okungabaphathanga kuhle wena wakukhulumayo?
Yabona into eqakathekile ukuthi ubaba uDabengwa ngisebenzela isikhathi eside, even ngamalanga akho okugcina besisonke, into kade ihamba kizobe ngizazi nokuthi abantu abakade bemgcina njani, bedlelana laye njani, ngiyakwazi. So into enzelwa ngazikhuluma le nto kade sengishizeni kababa uDabengwa ukuthi khathesi kula amasotsha ake adukula abantu, into zimele bezingamphathi ubaba uDabengwa kule ndaba yeGukura Hundi. Akuxoliswana akukhanya ukuthi abantu bayangathi laye ubaba uDabengwa njalo behlukuluzwa lengakhumbula ngelanga eBhalago wakwakhatshwa ngamapholisi. So into enzelwa bengizikhuluma. So lokunye futhi abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zebra. So kulomkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwagcinileyo, so mhlawumbe yoba wafunayo.
Ama-documents akhona akhuluma ngani?
Kunakanelwa ukuthi lama-documents akhuluma ngeGukura Hundi, lama-documents awe-history ye-Zebra. Ungakhumbula sesithole uzibuse uhulumende wokuqala wathatha ama-records wonke awe-Zebra. So bona ngokuzuthi thina siyaqoqa imbali ye-Zebra nakana ukuthi mhlawumbe amanye ama-documents angikhona sasala ubaba uDabengwa bela-ma-copies yiwe esizawasebenzisa.
Kodwa wona vele akhona yini okweqiniso?
Lokho ngenza ke ngikuphendule.
Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation, ubexoxa loChris Gande weStudio 7 esendaweni lapho angafunanga ukuthi asithele ukuthi ungaphi. Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Hanana.
Omunye umuntu uyafuna ukudinga nje amavisa ngento ezingekho engcwele ngifuna uzohlala kini khona le emeli ngenxa yokuthi uzolijoyina eStudio 7 uzoba umsakazi kwerabo abanikazi ukukhuluma mangu olona sedingwa sokulaloko sodalokwana bakhona abaningi asebenza into edlula yena abakhuluma idoda ivuka yena kanti ibona waye bengadingwa wayezokudingwa yena olomsebenzi namuhla nxa ukuthi wona badinga le ndaba engahambanga phela ema-police station angikona azivake ukuthi nangilapha siboni sibona ukuthi bazamenzani ngoba mina kangiboni kona ngalesi sikhathi kusise lo muntu sibili ongafuna ukuthi abeloke ecazisa abantu ebulala abantu ngenxa yokuthi umuntu utheni ubutheni. So kwane-ke ngwakungabe kungayenzakala maybe ngesikhathi esele sadlulayo lesami but kulesi sikhathi kathesi and wese i-international community ivele ikhangele kangaka.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla le-ZANU PF sixoxelaye ekobulawayo. Abalimi bakhala ngokudla kwenkomo osokukhuphuke intengo okumangalisayo. Namhla sixoxa lomnumzana Danishus Mlalazi ofuya inkomo eFort Dickson eInsiza.
Kathesi ya i-feed challenge ndakwazi isimo esezweni asimanga kuhle, like yonke into iyakhwela, everything is expensive kathesi. Lakho thina as farmers phele nzima esilesifiso nganto kahulumende nganto uyancedisa even especially lapha imithi lama-dipping chemicals. Abafuyi abaningi balahlekelwe zinkomo eziningi because chemicals, imithi yokudibha inkomo ingathi ayikho indawo yokushota kwe-foreign currency. So ngasingatholi i-assistance on imithi and also on i-feed isibiza kakhulu. Abaningi bayithengisa 9 years, 10 years but abantu lapha sinasebenzisa ama-bond. So suka kube nzima kathesi abantu ku-supplement inkomo zabo. Nezulu lele lingananga, kule drought lonyaka, kule ndlala amadlelo kawakho. Sibathola ukuthi indawo eziningi kathesi akusela luthi emaplazini utshani. So ama-farmers abantu azalahlekelwa zinkomo. Ngapha la ma-price okuthengisa inkomo aphansi compared to ama-price e-stock feed. So sekunzimeni.
Yes, ngathi wena kodwa ngesimo sakho ulenkomo eziningi sibili zingaba ziningi kanganani khona ngalesisa?
Inkomo zami ziningi, I think over 100.
Zimhlobo bani?
Mina mfuye ama-Bremen lama-limousine. Ama-Britain wafuya ama-Bremen amhlophe labomvu lama-limousine.
Singathi ke nqa usukhangela khona lapho nqa usuzidengisa inkomo zakho zime njani khona lapho entengweni la?
Ah, akathesa ama prices aphansi especially nqa uhambise ebutcha kumbe laba abathu nqa bethenga yaba control the market and take price currently ama price aphansi sibili akwenzi but uma ungatshansa lezi ezokufuya ze-breeding amathokazi ungatshansa laba abantu angaphandle kwelizwe ama-diaspora yibo abangathi bathenga ngentengo engcono because babethenga ngama-US kumbe ama-rand.
Nxa usithi intengo iphansi singathi ikilogram liyimalini inkomo ephilayo?
Nga-avarage amaybe ngama-bond lapha babe currently nxa kungama ama-commercials la I think currently bathatha khona la i-price yakhona is ranging between $6 to $7 $6 to $7 bond kumbe yithiwa i-RTGS yakhona le per kg i-live weight yintengo angathi bathenga ngayo and then nxa siyikhakhasi bathatha ngama $12 to $13 bond of which must we convert nge US dollar i-price yona le ye-live weight ingaphansi kwe-1 US dollar mase sirate ama-US ingaphansi kwe-1 US dollar because i-US dollar seligijimela ku-9 khonapha selubo-8 ku-parallel market so uzathola ukuthi inkomo zihamba nge-less than a-dollar i-live weight ikathi kudala kungakabi lama-bond inkomo zasihamba ngama-$60 to $2 a kg i-live weight but ngesimo esikhona kathesi zihamba nge-less than a-dollar a kg which means yakhona iphansi kakhulu.
Umnumzana Danisius Mlalazi ufuya inkomo e-Fort Dickson and Caesar esabelweni seMatholeni South sixoxelaye ekobulawayo. Nango kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi inkampani ye-National Blankets isivaliwe ngenxa yokwehluleka ukwenza impahla yokuthengisa eZimbabwe nakwamanye amazwe. Izikliwi eziyisikhombisa zigqekeze endlini kasiphatheleni kobulawayo zatshontsha phose inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika kanye ne-R33,000 omakhalekhukhwini ababili kanye nezimota ezimbili. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe usiqamfundo Paul Mafumo ukuba ngumkhokheli wekholeji lemfundo yaphezulu ele-University of Zimbabwe kulandela ukumiswa umsebenzi kukasiqamfundo Levinyagura uwetheswa icala lokuthi wanika unkosikazi Grace Mgabe isicoco se-PhD ongekho emthethweni. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokwesikhathi senu okwamanje liyakwazi ukuthi kumele lenzeni. Kumele lisithumezele-ke imlayezelo etshiyeneyo WhatsApp kunombolo ethi 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Salibona abalaleli bomsakazi we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7 uncube lo okhuluma. Hhayi obasekhaya hhayi sokuyahlula. Sesicela amazwe amakhulu asinikeze mhlawumbe iqhinga lokudiliza izani. Ngaphandle kwalokhu sohlupheka sesiyokufa. Akukho kuzotshintsha, bazotshintshana, kuhlale lo, kuhlale lo, thina sihlale. Sihleli phesha kwamanye amazwe, singazi lento esiyihlalele. Sicela amazwe amakhulu asisize.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7. Ngibingelela labalaleli bonke beStudio 7. Mina igama lami ngingu-Sithole osekobulawayo. Lamhlanje zathanda ukukhuluma ngodaba olubhlungu. Udaba lwabadala abaretire ngo-2006 kusiya ku-2008. Ababizwa kuthiwa ngamapentsheniya. Imali zalaba bantu siyakwazi sonke ukuba ngalesiyana isikhathi kusiwa imali yeZimbabwe. UGideon Gono wayekhupha amazero efaka amazero. Abantu laba okwamanje bahola i-80 RTGS ibond. Abanye bahola 30 RTGS dollars ibond. Pho uhulumende wezano ubona ngani abantu laba baphila njani uma behola imali enje ngesikhathi esibi kangaka, umnotho uwile to 0 degree. Kodwa kuyazakala mhlophe ukuthi iNASA ne-Old Mutual balama investment amaningi kakhulu. So why are these organizations paying sick money to these old people? And yet abantu laba abadala laba, they are not exempted from taxes. They are paying taxes like any other citizen in the country. Kodwa ke impilo yabo, they are living a miserable life. Minister of Labor and Social Welfare is quiet about this issue of pensioners. Ama members of parliament, they are quiet about this issue of pensioners. Ama councillors, they are quiet about this issue. So sibe sesizibuza ukuthi umuntu uyakhula uyaguga at the end of the day. Is this the life they are supposed to face when people get old? The government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge welfare for the elderly people apa ama pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise, ngoba bayabhadala irent, bayabhadala amanzi, bayabhadala ugesi, kumele bedle, kumele bembathe, kumele begqoke. Besides, balabazukulu, balabantwana. So this is a life full of shame and disgrace.
Enjani basakazi bethu abahle sibathandayo. Yeah, kuluma lo ngwenya lapha eGoli la, ngila eSandton la ngisebenzela khona, ngisemsebenze nje manje. Ngokholo la ngethemba, ngilethemba ukuthi lana liphilile. Isimo sasekhale siyana sithanda ukubanzima. Ngicabanga ukuthi umnanga kwakade ngena lapha wayethe yena unomehluko lomgane. Kodwa ke kuyacaca namhlanje ukuthi izalwe isystem eyodwa. Ngoba khona lokuyana ukushaya kwabantu ukuthi ungakhuluma ngento engathandwa yibo, sokufana ukuthi uhlukunyezwe. Sokuqala phansi bekungathi nje kuthulekile, kodwa kuyacaca ukuthi kuyakhona khona pha.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu phela imilayezelo kunombolo ethi 012024650318 lapha-ke iWhatsApp. Siye sikhangele ngamafitshane ezenzakalayo kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwelizwe South Sudan usugwebe umnumzana Peter Baya Ajak ukuba ahlale ejele okweminyaka emibili, ulandela imbiko yokuthi wakhuthaza ukuthi abantu bavukele uhulumende yena esejele. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats sebeqalisile ukuphoselana aqatha ngesikhathi belungiselela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abajiyeneyo, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka kwele Zimbabwe osebenza eBhilitane owethekelela okwamanje kwele Melika. Uthi kunzima kakhulu ukusebenza kwamanye amazwe.
Yeah, ngize eWashington ngu-vacation babuthube, ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Ayo hamba kahle, uhamba kahle kakhulu.
Aha, so sizokuthi ke uvela ePiltani. ePiltani wenza ni konani?
Ye, ePiltani ngisebenza labantwana like phansi kwe social service, kwesinye isikhathi le youth justice.
Ye, yabo senza ni konapho labantwana?
Senza ama inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangaziboni besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi ke kulabantwana beZimbabwe yini ojalo ukubabona khona pho inhlelo lezinjalo?
Yeba khona kodwa ke hayi kakhulu. Abantwana engilokubona kakhulu abamnyama kakhulu ngabe Caribbean Island or maybe engathi ngama British abazalelwe khona le eBritain baba ngathi baba banenge kakhulu.
Masa sikangeleke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Okwenzakala ekhaya kubuhlungu babudube ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni hayi asikungeni lokho njalo kakusi affect. Kuyasi affect kakhulu ngoba selezihlobo zethu nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa nasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala labo. Kubuhlungu kakhulu babudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siphume kuleyo situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu ukuthi kusetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudube kakudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ube lokuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje njengoba la maybe ngitravelile kanje ukwazi la ukwenza into ozithandayo. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali othola ukuthi vele uyabesebenza umsebenzi oyi-1 kodwa ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala uthola ukuthi umuntu ungudokotela or uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali kodwa uthola ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwale awenza. Kwenye isikhathi uthola ukuthi uqhatshwe yi-agency njengemisebenzi leyo okhangela abantu othola ukuthi maybe angazi singathi bale disability, ama-learning disability, siyayenza yonke imisebenzi le ukuze sigcwalise isikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho kuyilonga ukutshela abantu beZimbabwe ngesimo abakiso sona lani ke ehlala ngapha emazweni.
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu, kabaqhubeke ngokukholwa lokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza longa, kodwa ke mina ngithi kubo keep on, hold on, kuzadlula ngoba ongaphili uyahlula. Ngesintu uyazi babudube kithi bathi ongaphele ukuyahlula ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka. Uzafika emaphethelweni njengoba sibone lokwenza ngo 2017 konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha waphuma. Kusho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekiyo, konke kuyenzeka kodwa ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi ke eBiltani babambambo uhlala ngapha ngkhona
njalo
imhlanganiso yakho
eBiltani ngise Elith. Yes, Elith is about 190 miles north of London. Ye iduze la Manchester, le Liverpool, le Sheffield. Ibhanti lelana kuthiwa yi-North West lona leyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu embabo.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lingihoste babudubele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona ulapha eWashington ungafikanga e-studio 7. Hayi, uyabe ungafikanga eWashington. Ngibonge kakhulu baba.
Hey, thank you so much. Siyabonga kakhulu baba mbaba.
Hayi, kulungile baba.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka eZimbabwe. Sixoxela ekhona phake eWashington DC kwele Melika. Njengokulithembisa kwethu izolo namhlanje sinjethulela ihlandla lesithathu somculo ka Blessings Ngomo oqembule insingizi. Kule qembu lakhe njalo elibizwa ngokuthi Black Messengers Afro Band. Ake sizwe ukuthi uthini unqo ngomculo wakhe.
Yelapha kule nkuma ukuthi akazube nemali enganani uhambe nge helicopter uhambe nge jet wenzeli but ithethe zosandela wedwa akazube lani uthando wahekwa man kampala akazube nibe nezilo niya uthando lokwabona. njalo futhi phindi ingene kube phandweni ithi labulo olothando khona indlela ikhona
uluthengi uthando alufuni mali uthando ngeke uluthengi uthando alufuni mali uthando
kada phoke kutsho ngingoma nje efundisa ukuthi vele into yonke oyenza uyenza ngothando njalo ungaziye ngonhlanga ukuthi ngikhumbule imali lento yonke no imali ayithengi ngothando. Yes, lapana we are only near uthando, give me love. Yes, ngoma ekhuluma ngothando, ithi ngithanda wena wedwa, anze kube njani ngwe wedwa, we saw the family, ezindle othi ngomunye ulubambo lwami. Yes, cela unike uthando. Iyazitsholo nje le ikhuluma kakhulu ngesingisi, I'm sure bazawuzonda ngoba it is about love, the love song. Ngayicela lathu abantu abathandanayo kakhulu ngathi indoda ethanda umfazi wayo kakhulu uthi nike uthando nike uthando. Yes, so like ngahla ngisaphula umoya ngaqanga ingoma le ngayijala uBlackmore umoya ngibonye ama-top-up azimasha ama-keyboards laphana angicothe ngijala ama-keyboards ngoba ingoma engithanda kakhulu engayibhala isithandani ngoba isithandani xa sihlangene ziyakha umuzi ube muhle into elothando kuyaphumelela. Yes.
Lichophele ukuthi liuzwa njani umculo lo uphuma kuhle kumbe yawuthakazelela kumbe ngabe uhamba njani unqophele ufuna ukuba wazi ukuthi yena limthanda kanganani njalo salethulela phela ihlandla elesine kusasa lo mculo wakhe. Siyabona lapha-ke kulosikhumbuzo umlalazi uthi mbukele Badube ngoba umlalazi singazi ukuthi uvuka njani lapha khona khona ngapho uzobuya-ke ukumbuzi malabe uthi ye unjani Dube nyaphila kakhulu basekhulu uyabhala lapho uthi munjani kunjalo-ke kuzobuya-ke uShila Sibanda uyabhala lapho ukuthi abantu abayekele ukuthenga if befuna i-US dollar wonke umuntu angathengi lathi ama-diaspora singathumela imali. Uzobuya-ke uDingani uyamphendula lapho ukuthi hhayi phela Shila kungenzakali njalo abazali beduba ngahlupheka khona ngale-ke ekhaya sishayani futhi umculo kunjalo. Omnandi kakhulu silo kwanqo blessing sinqo ngomo njengokutsho kwami salibhakulela futhi kusasa okufanayo singahlukahlukane ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Bimbayitswangira iJava eHarare namhlanje. Amapholisa ensita abikwa ukuthi adinga ngamehla abomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa ngumoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngukipstube.